Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla ze-MDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ntambama eHarare. Abanye basola ama-oven odaka awukupheka isinkwa asesungulwe nguhulumende kodwa ibandla lezanu PF lithi angcono kulokulamba.
Yebo kambe akonani sikubuyele emuva kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezithithileyo ezingadinga imali eningi ezingadinga imali emazweni izinto ezitholakalayo abantu abangazile bezithole bezenzele izinkwa zabo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzethula umbiko wokusetshenziswa kwemali immediate fiscal policy review lamhlanje eHarare.
Iprice yekogesh ityiyene, iprice yekesh ityiyene, iprice yeswipe ityiyene. Kufuze lokhu kulungiswe, into esikalethu ziqondiswe.
Lamhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla oyeGwanda.
Lazo nalezo amabroiler abantu bemithatha engaba yi 70 pound inkukhu 7 futhi ukuthi ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo 400-500 pound inkomo ngoku ikhona ongayithola engaphansi kwe 1500 pound.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC umnumzana Tererai Obey Sithole kunye lowake waba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume baphunyukile izolo lapho befuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo abanye kade behlome ngezibhamu bonke behamba ngemota ezimbili. Ababili laba babikwa bebevela kungxoxo mpikiswana kade isenziwa edolobheni badibana labantu abayisithupha ababadumele kodwa bahlaba umkhosi uZulu wabuya ezobona ukuthi kwenzakalani abantu laba babaleka. Lokhu kwenzakala sokulomnyaka owodwa kwafa abantu abayisikhombisa eHarare nyakenye ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Ibandla lezanu PF lithi liqhubekela phambili ngohlelo lokuthi umphakathi aziphekele isinkwa sona esingasatholakali lula esebenzisa uhlobo lwembiza zama-oven ezibunjwe ngodaka njalo zibaselwa ngomlilo njengalokho okwakusenziwa endulo. Ama-oven la asegcwele ilizwe lonke. Umphathintambo kahulumende obona unkosikazi Sithembiso Nyoni ukhangelelwe ukwethula lolu hlelo ewange leVictoria Falls ekupheleni kwayona le iviki. Uhlelo lolu solucothozwe ngabaningi abathi alusoze luphathise abantu njengoba okuswelakalayo kuyingqoloyi njalo lubuyisela ilizwe emuva ngesikhathi kule ndlela eziphucukileyo zokupheka isinkwa hatshi lezi ezingani ngezendulo. Umgcinisihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North umnumzana Nkosilathi Jiyane utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqoqe amaxuku abesifazana abazaqhuba lumsebenzi sebefundiswe ngunkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kwayona le iviki.
Ngaphakathi kukafiki sikhangelele ukuba uminista uSithembiso Nyoni okhangela ngamabhizinisi amancane uzabe khona ngapha mhlaka 3 inyanga leyo ebuyayo kugasi uzabe ezokufundisa abantu ukungena ohlelweni lololuyathi. Lingananzela ilizwe ngaliphakathi kobunzima obunjengabona besiphakathi kwabo sibaphakathi kwama-sanctions singatholi support kwamanye amazwe yebo kambe kule ama-engagements and re-engagements ukuthi kukhulume umongameli azame ukukhuluma namanye amazwe. So kuyimzamo yokuthi lathi sizenzele yebo kambe zabona nisikubele muva kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezichithileyo ezingadingi imali eningi ezingadingi imali emazweni izinto ezitholakalayo abantu abangazile bezithole bezenzela izinkwa zabo okuqathekileyo ukuthi wona abantu bebebaningi abayenza khona ekhana isinkwa sichiphe sitholakala ebantwini then we are covered
kodwa abanye bathi akuswelakala yona ingqoloyi ngokwayo
ingqoloyi kakhulu ukuswelakala kwayo kakhulu sikhangelele ama-industry amakhulu asikhathathi lapho abapheka izinkwa labo lobhels obakers in bayefuna sibili ngama-thousands and thousands of tons kodwa laba abantu esithi bona bazabebebheka ezindawo ezijele ezizizi zabo hhayi ngabantu abafuna nje ama-kilograms amalutshwane so yena le lutshwane le yesabe iza kuthi ifike ebantwini abantu bezithekele bethengisela abantu abaseduzane sort of decentralizing izinto sizihambisa ebantwini njengalokhu kwenzala kuma-tuck shop kulokuthi abantu behambe ku-T M behambe ku-OK khatshana ama-tuck shop asebantwini ngapha izinto zami ezingu-100 supply abaseduzane bayakwazi so iflower edinga laphana ingqolo yangkhona iyenela kanti lana edinga ukuthi ama-bakery amakhulu afuna sibe ama-thousands and thousands of tons encane le hhayi iyenela sibe
iningi lamalunga enu ayamukela indlela le entsha yokubhakwa kwesinkwa labo ababona ingani kumele kube lohlelo olungcono oluhambelana la kulezi nsuku
hhayi bayamukela for now kanti esisithi khona nxa kusekunzimini obunje kudinga amaplani azasebenza leso sikhathi kodwa kuya kwesikhathi nxa ezomnotho zisiba ngcono zisombuluka siba ngcono sizalo ukuthi improve asikhangelelanga ukuthi uzahlala kunje zonke isikhathi isikhathi sokunzima kufana lawo nxa usekunzimeni anti uyagcina uthela amaqebele ngwane kodwa nxa lawo imali isingani sitholakala hawu usupheka ungani kungcono fanele siphakwe phase yokunzima singaziwa lapha siza improve so asiwe sihlale sinjalo sonke isikhathi
ngezinye indlela bamlindele ngabomvu unkosikazi Sithembiso Nyoni ngalolu hlelo
kakhulu sivile kakhulu omama esibakhambe bazancetha kulelo hlelo
selihlela abalungisa amaqembu
kasibalungisele sesatshelile they are ready bazabuya okokuqala uzafike ezobona ama-business vele aphilayo asebenzayo ezoba supporta ugcina inkukhu ulima amakhowa kwenza lokhu lalokhu umdida then-ke lo hlelo lolo lokubhisa isinkwa luzangena khonapho
lo-ke umnumzana Nkosilathi Jiyane umgcinisihlalo webandla lezanu p f eMatabeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga westudio 7 esedolobheni le-Victoria Falls
Zimbabwe, the voice of America.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende olwesibili lamhlanje i-supplementary budget ngoba imali ayihlele nyakenye ingasanelisi ukuphutsha umnyaka. Umnumzana Ncube uzakwethula njalo umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owaphakathi laphakathi komnyaka imid ye-fiscal policy. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika ngamandla njalo le ntengo ezitolo ikhuphuka mahlayana mihla ngemihla. Izisebenzi kahulumende ezikhala ngeholo eliphansi zizabe zivule amehlo zikhangelele ukuthi uNcube ahlele imali ezakwenza zengezelelwe iholo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko wambuza ukuthi kuyini akukhangelele embikweni kaNcube eyalamhlanje ekuseni.
Sakhangela ukuthi ikakhulu uMthuli njengominista obekhuluma ngesaplas njalo kule ndaba ye-2% safuna i-explanation yokuthi saplas useyidiploya nga uzoyisebenzisa nga njalo asitshele ukuthi njengoba ubesithi uyenza ama-token payment esithi ngama-token payment ungakwakwazi ukuthi i-economy ibilezikwelete njalo lezikwelete ingazibhadali okwenza ukuthi singatholi i-budgetary support kwamanye amazwe sebenze nge-cash okwenza sibe lokuthwala nzima njenge-economy esilakho khathesi sungozwa ukuthi ngokubhadala izikweleti uhlelo lokubhadala izikweleti lume njani njalo uhlelo lokuthi ama-2% lawa abambayo emafonini esithi i-mobile money uzayifaka njani ku-development affecta mina lawo uroti mpobuki tatelo ngiyabengkanya uroti 2% liana kasibe loku section okuyi percentage okuya kuthi siya kumgwaqo okuyo percentage okuya kuthi sibedlela okuyo percentage kokuthi kulethwe imali yokuthenga imithi loba sokulaye tax ethathwa ku airtime emithi but ngithi kanye lo uroti 2% liana ngayingasebenzela uhulumende ukuthi kube le surplus kuphela ngayebe le impact le effect kimi mina engibanjelwayo njengomuntu weZimbabwe kangele kona bonjalo ukuthi asitshele ukuthi yena ukhangelela ukuthi iexchange rate divabe sebe convergence between interbank leyo mkambo omnyama esebenza khona njalo kuyosokhangelelwa ukuthi uhulumende ngathi ease of way of doing business ama payments lawo floke slide 3 pricing system ukuthi i price ye cash ichiyene i price ye cash ichiyene i price ye swipe ichiyene kuzelo kulungiswa into esikaleti ziqondiswe ngaze sikhuma supplementary budget njalo sikhangela ukuthi njoba lokho sithi siyanciphisa esikusebenzisayo asifuni ukuthi supplementary ibe ngeyokuthi kube lokuthokozisa abantu bakahulumende lokuthi kudliwe nje imali ngayebe ngekuthi kuyakhiwa i-economy
okugodwa eshoko okubaluleke ukwedlula konke ongamxwayisa ngakho ukuthi akwenze umthuli kuyini okungaletha ububelo kudaba lomnotho
esikhangeleleyo kakhulu yikuthi sikasibe lamagetsi ngoba ngakhayela athi esi-industry kayi akulanto esiyenza ngoba kulamagetsi ngesikhathi lesi siyabe sihlanyele i-wheat okwenza sibe lokuthiwa i-winter cropping ye-wheat e-reducer i-importation ye-wheat kanti sibalima njani i-wheat kungela magetsi okokuqala emntwini oseZimbabwe ozihambelayo yinto yamagetsi amagetsi kalungiswe
lo ke ngumnumzana Richie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo we studio 7 ekobulawayo okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi isiphathamandla sehofisi kamongameli umnumzana Douglas Dafuma obuchongo lwesibili wetheswa icala lokuthengisa lokungenisa elizweni okungekho emthethweni imota eziyisikhombisa ezingamachumi ayisikhombisa i-AD. Iphephandaba lebulembo le-newzimbabwe.com lithi kulabathathu ababeyiziphathamandla zebandla lezanu PF umnumzana kudakwase Basikiti unkosikazi Tracy Mutiniri lo mnumzana Tsikamayi Mavaire abaphiwe izikhundla ezimqoka kubandla le-MDC ngumnumzana Nelson Chamisa. Okwamanje ke sendedela emuva ngilipha ithuba lina balaleli bethu ye sesilipha ke imzuzo dilalela amazwi eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu
+1202465038. Ikuthi ikhathi sesingaso mina laphana sesifitshane isano PF mina umbono wami we-political party we-political gini ekhanda lami angiboni izafa yavusilizwe isano PF ibusa abantu ngogudo bengayithandi lamanga okutshevuka itshela abantu umhlaba amanga nokutshela abantu izithembiso zamanga ezaziyo ukuthi ngamanga yikho abantu bayakhuluma sonke isikhathi bekhuluma ngokuthi khona sicela uhulumende avuse lokhu sicela uhulumende alungise lokhu akulo hulumende laphana uzalungisa ngoba into lezana bayakwazi ukuthi yibo abazikeleyo njalo abalayinyindlela abasela imigceba abangavusa ngayo into leya ngaphandle ukuthi bakhangele kudilike kusiya phambili iminyaka neminyaka elandelana sebephelelwe ngumphako.
Mina ngihlala elusuku eBinga lapha ngizama ukukhuluma ngendaba yendlala siyalamba sibirapa siyalamba mu village yethu Chunda 2 isu okudla okunikwa izalukazi ive ulutshwane kakhulu alubana kusenzakala uhulumende be uyayengezelela amasaka inamba ibe ncane ibe nani mbishane ngothi abantu abanikwayo balutshwane kakhulu abaholayo yikho nxa sebeholile vereka kuhlali ngothi lomunye uyathutha lomugano lomunye uyathutha lomugano yikho ke siye sicelo sili ukuthi uhulumende ayengezelele inani yokuthi engxenye singasizakala.
Namhla angikhulumi ibizo lami but into esengiyibonile yokuthi bona laba abaleli impi yenkululeko yibo futhi abasuka futhi besicele amanga ethi izinto ziright elizweni futhi into okungelayo uright wakukhona bebona ukuthi izinto ziyawonakala befuna ukuthi futhi ngathi abafakeli imali zakhona bebona ukuthi veya kula nto ezilungayo ngoba bona barojwa ngenkomo ezifayo kathesi izulu alinayo inkomo baziphiwa sezisiya kufa kathesi okay berojwa babe sithi kuyini abawuphiwayo nanku kathesi bona nxa bekhanyele babona ngani into ziright akulabo right obukhona
lenjani lonke lenjani bantu baseZimbabwe okhulumayo ngumkhokheli lana ekhuluma eseCenturion eSouth Africa. Ngithi hayi mina lokho senza ukhetho. Hayi, ayikho into eselungile kuloko kuyitambuzo kuphela. Hlupheka after kuhlupheka. Into nje oyenzayo nje hayi ibonakali. Ebonakali mina into enjengizinto oyenzileyo futhi embi kimi ukuthi ethi abantu babethu abanabo 13 years ngaba bepregnant akunankinga kusho ukuthi akusabojela irephu phela kakhipha abantu ababojiwe bonke abasemajeli ayisekho phela irephu kusho ukuthi akuselacala kumbe layo urephile sefuna ukuthi engatholakalele cala khathi manje sithini.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani emakhaya, livuka njani emakhaya, shona njani emakhaya. Hayi tena siyaphila bantu bakithi. Sizwa nje abantu bekhala ngelizwe leli ligugudekayo lishona lisiyaphasi bantu bakithi. Kodwa hayi iqiniso bantu bakithi, iZanu PF ngendlela eyenza ngakhona lesiphofu nayo I'm sure siyabona ukuthi laba bantu akubona abantu abaya uhulumeni oright empilweni, akubona abantu lapho. Laba bantu imigulugudu. Etshengisa mpilo ubudlova babo ukuthi vele bona akusho bantu abaphila nabantu. Awubheke nje manje nxa bebonisa uzulu amanga beyenza sengathi babopha abantu babo. Laba bantu kudala bephila nabo nabo. Lokuthi ubesebenzela umnankakho akusikuthi kona babothile. Bantu bakithi asike sicabangeni nje kahle. Ngumuphi umuntu weZanu PF osejele elimaziyo lina ukuthi wakona waphula umthetho. Kukati ke bona yibo abenza obubi bebulala abantu bebopha abantu kodwa akukho umuntu obabophayo. Umnankakho wabulala abazali besingesikhathi segugula namanje akazange enzwe lutho. Umthuli Ncube usesihlalweni semali uqeda imali akazange enzwe lutho. Laba ababili nje kuvala abantu amehlo ikudelela abantu kahle kahle into abayenzayo.
Alo Studio 7 linjani? Siyaphila thina ngapha. Uhlupho kuphela indlala bakithi indlala sithi ilimazile lapha thina njengakithi emathebheleni not enkayi ezenka akulalutho abantu sekungathi vele bangazi balumane sekucega abantu into kwakhona ngoba la yona le amabele athi ayaholwa lawo awezalukazi azeneli lazo zalukazi zizo kunzima.
Yiyo ke amazwi nobalaleli elisithumele kunombolo zethu ezithi +12024650308. Bekulolunye njalo ubusuku obukhulu ngapha kwele Melika, ixuku labazadinga ukukhethwa libandla lamademocrats ukuthi limele lingene ke kukhetho lomnyaka ozayo libelile ngxoxo mpikiswano yesibili izolo ebusuku edolobheni leDetroit. Elinye ixuku liphikisene ngolwesibili izolo bekulabakhokhele ingalane yemiklomelo yabancintisayo umnumzana Joe Biden yena owaba umsekeli kamongameli lonkosikazi Kamala Harris. Abancintisayo laba baqale ngokuzibika emphakathini besazisa ukuthi bangakhethwa ukuba ngomongameli bazaqhuba njani umsebenzi. Kwathi ngokuya kwesikhathi babuzwa imibuzo elezihloko ezithiyeneyo ezibalisa i-healthcare lokunye okunjalo, kodwa bonke kade bekhona bebekhanya bethwalisa nzima umnumzana Biden yena ome waqina ephendula okukhaliphileyo. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimphandla isakhamuzi seGwanda njalo owake waba umeya wedolobho lonalelo engumunye njalo waba kwezombusazwe.
Umumo njoba kuyindlala usubuye waba ngamandla ububi bawo ngobana bekuyindlala kuseseluhlazana mhlawumbe lamatholisa amanzi sesekhona ezizibeni khathesi kakulalutho sokomile utyani buthile inkomo sizothwa sezisiwa kwezinye indawo ngakho ke vele kubi kakhulu lapho izifuyo ebantwini lako kuyafanana abantu neqiniso engqondweni zabo vele labo sebecuba njengenkomo zabo ngobana imali kayizi lokho kwakhitshwa le mali emzini le eyayisiza abanye sokunzima ukuthi yona leyo eyafakwayo itholakale lanxa ikhona izinto zakhona zikhwela ukusa kwamalanga lokho okubangela ukuthi abantu bafe ngendlala ngoba into zakhona kazithengeki lanxa zingabe zikhona izitolo kulukhuna intwaza kuyibona la magetsi ahamba akugwela kulanto ehamba into yonke nje nxa ihambe yemuva.
Bakhona yini abathengisa izifuyo ukuzama ukuthi bathole imali yokuziphilisa?
Kunzima ke ye bangaba khona lapha lalaphaya kodwa ngenxa yesimo somnotho le mali engaqedakaliyo ukuthi imi njani inkomo ungaziyithengise uyabubona ngathi nje uyayilahla ngoba umuntu abantu zabana mali le mali abazakunika yona kayisebenzi njengoba umgodla wempuphu i-50 kg iyabiza i-$100 uzayidla okwesikhathi esinganani liba ngaki ngakho kunzima abantu sebebonga uthembele ukuthi hayi engxenye kuyasila lokhu okusilayo bangaba khona yebo kodwa hhayi akukavami kangako abantu basabekezela nje kanyani lazo zona lezi nkomo zabo eziyagcina zicuba ezinye zakhona.
Wona amanzi okuthi zinathe inyamazana izifuyo akhona yini?
Lobo yibunzima obumangalisayo msakazi labalaleli lababukeli sokusiya ngendawo yokuthi ungaphi engxenye laba baseduzane le mifula engathi mkhulu njengathi siduzane nabomzingwane hayi selezinziba lapha lalaphayana kodwa abantu bathwele nzima amanzi kawakho sengiyake ngabona ngakucabanye abantu ngihamba ngemota emgwaqweni besithi bavela dinga amanzi uma ngiwedlula 5 kilometers umuntu ezithwele umgqomo ongaba yi-20 liters uyakwenza kangaki ngelanga amanzi ayafolelwa kawakho malutshwane njengoba izulu lingananga kuthi ukuthi laphansi khona emhlabathini hayi malutshwane izikoto zifile akulani abantu bathwele nzima.
Asithi umuntu ufunile ukuthengisa isifuyo esinjengenkomo kumbe imbuzi kumbe yona inkukhu bayenza malini?
Sekusiya ngendawo angithi njengoba ngitshilo kulo dubo lwemali ukuthi imali uhlonzilwayo lunganani. Inkukhu mina ngiyakwazi ukuthi inkukhu lazona lezi kuthiwa ama-broiler abantu sebeyichaja engaba yi-£70 inkukhu 7 kutho ukuthi-ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo £400-£500 inkomo angikhokuthi ikhona ongayithola engakaphansi kwe-£1,500 ngobana imali yakhona ngayilahlonzi lento nto ezi engizikhuluma kathesi zingavuka zidingile kusasa kusiya ngokuthi uhlonzi i-value ye-dollar imi njani ngoba abantu baqathanisa le mali yemelika birand e-South Africa.
Manje kusiyaphela umnyaka ubona ungani kuyaba sekunjani?
Lingani sanange izulu ngokuphangisa kuyakufiza izifuyo kuvela abantu abantu baza kufa ngendlala lonyaka ngobana angithi khangela njengoba ngithi imisebenzi kayikho imali kayikho ungedoloka uhulumende kalubonakala ngoba uhulumende wakwala kumnyanga okuqina angazi sibiluthi kuyahamba kuthini bazi babe ngcono abanye ikakhulu njengalaba esingathi ematsawu bavele bakujayele nje ukuphila ngokuthenga kodwa lapho lonyaka lapho kuzabaphikwa ngoba bayathenga ngani yebo ezitolo okwakhe esifunda kukhona angazi ukuthi umnyaka usuyaphela kuyabe kunjani kodwa engikubonayo ukuthi abantu baza kuthaba ngamehlo baswele imali yokukuthenga njengoba kade singabona kuyenzakala umnyaka usuyaphela eqiniseni izidumbu zizakuba khona.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda njalo eyisakhamuzi sakhona le eGwanda. Anolila Chevukani, Anolila ingoma kaKuxman isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zeMDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku eHarare. Abanye basola ama oven odaka awaphekwa apheka isinkwa asesungulwa nguhulumende kodwa ibandla lezanu PF lithi angcono kulokulamba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lisidibane njalo emtambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gandhi.